rights.
Siyabonga endimi ngokusipha indaba ngolimi lwesiNgisi. Litshona njani mthwakazi omuhle, siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 21 ngoMabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abaningi bethu sitholakala sisemgwaqweni sithengisa imizimba, senza konke okunye okungalunganga, but bese sibona ithuba lokuthi lanxa kungayisimi engigatshiweyo kungumne wethu kungubaba endlini kuzaba khona ithemba.
Sokuqhamuke umkhankaso ukuthi uhulumende abanje ngamandla ukuthi avumele ukwakhiwa kwendawo yamavinkili egodini kobulawayo ngemva kokuvinjwa kwalolu hlelo ngumphathintambo obona ngendaba zezabelo. Umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukuchasisa kuhle komthetho wokuthuthukisa abensundu okwenziwe ngumongameli Mgabe sokuzaletha ingqubekela phambili. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa labenhlanganiso yeMelika ephathisa abaswelayo e-USAID.
Singakhangela esigabeni seMandebeleni sisebenza lenhlanganiso okuthiwa yi-Cultivating New Frontiers for Agriculture kumbe i-CNFA ngamafitshane.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke umkhankaso wokubamba uhulumende ngamandla ukuthi avumele ukwakhiwa kwendawo yezitolo i-mall egodini kobulawayo okumiswe ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Inhlanganiso zezakhamizi zakobulawayo zimanyene kulolu daba. Umqondisi wenye inhlanganiso efuna lomsebenzi uqale ngokuphangisa e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe Trust, umnumzana Zenzo Nyoni, usenikeze uhulumende amaviki amabili ukuthi avumele ukwakhiwa kwalimolu bengakaze bethathe amanyathelo aqinileyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Zenzo Nyoni uthi imisebenzi uhulumende ayithembisa abantu phambilini kokhetho abakayiboni. Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere lonobhala wogatsha lwakhe umnumzana George Mlilo babikwa bemise ukwakhiwa kwemolu le besithi inkampani yeTerracotta ebimele yenzele umsebenzi yaphiwa leli thuba ngudlu.
Sinikeza uhulumende weZimbabwe ithuba elincane elingangemaviki amabili ukuthi li-respond and to make sure ukuthi igodini yabe siqalisiwe ukuthi isearch.
Umnumzana Nyoni ubike ukuba intuthuko eza kobulawayo inkulu njalo iningi labontanga alisebenzi ngoba isimo selizwe simi kubi.
Ngokukhala kwabontanga beZANU-PF sokukhoze wabangela ukuthi iZANU-PF abakhulu bakhona becine bengenela bethi kakumiwe.
Wabasakhulayo undodana Moyo ukuthaze uhulumende ukuba bazi ukuba ontanga bahluphekile njalo abasoze bavumele abantu abasuka esigodlweni eHarare bezolawula nentuthuko yakobulawayo.
Ikhansili yakobulawayo lehofisi kamama uSandi ukuthi sicela besenza khonokho bakwazi ukuthi ontanga bahluphekile kobulawayo bengadlali ngathi.
Omunye njalo osakhulayo usiduduzile Mathonsi uchaze ukuba impilo inzima osokubangele ukuthi amantombazana amaningi athengise umzimba ngokuzama ukudinga imali. ubike ukuba bebesebenze themba lokuba bazathola imisebenzi kodwa sebedana ngenyathelo likahulumende elokumisa ukwakhiwa kwemoli egodini.
Abaningi bethu sitholakala sisemgwaqweni sithengisa imizimba senza konke okunye okungalunganga but bese sibona ithuba lokuthi lanxa kungayisimi engiqatshiweyo kungumne wethu kungubaba endlini kuzaba khona ithemba lokuthi ngingasayi laphana emgwaqweni.
Abantu abadlula inkulungwane eyodwa bakhangelele ukuqhatshwa ekwakhiweni kwemoli le ngemali eyizigidi ezingamashumi ayisithupha i-60 million njalo izakhamizi eziningi zithi akuqhatshwe yena hathi abantu abasuka kwezinye izabelo bazobathathela umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzele Ndebele omunye wabalwela amalungelo oluntu. Lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ababili laba bathi uhulumende weZANU-PF sefuna ukubhambanisa uhlelo obeluzaletha intuthuko koBulawayo. UNdebele usungula lingxoxo.
Sekuleminyaka phose 4 into le yayenzakala isikhathi sonke lesi sebethuleleni. Anyway, what's so special ngoBulawayo because we all know ukuthi amatemba atshele senziwe eZimbabwe itshona kusuka lokucetshwa okuthize indlela kugovernment. So why are they so particular about Bulawayo bengazifiphinga amadamu ndila axathayo?
Ungangena lawe baba Sibindi.
Ungananzela khathesi abantu bezali ukuthi leyi iproject izancedisa ngoba i-development izancedisa abantu ukuthi baqhathwe emva kwalokho lanxa isikhathi sijiphelani beqhubeke besebenza. But xa isimiswa sesiba lo mbuzi kanti yini kunje vele ilizwe leZimbabwe le-corruption engaziyenzakali sesezwa ngabanye amadoda ababezokhadidwayo basebenza ukuthi abahola iqalalo zemali akula nto eyenziwayo kibo but nxa sokuyiBulawayo sokuthiwa kuyamiswa.
Cebo bani ngakho-ke elilinika ukhansilo wakoBulawayo?
For me, I think ngizananzela ukuthi umuntu esigila layo lapha ukasikere uyaziwa nje ukuthi ngumuntu ongukhomisari wezani konke akwenzayo ulungiselela i-side lezani kwi-commissariat. So I think isikhansilo yakoBulawayo kumele ukusitende kuyagrawundi. Siyakwazi ukuthi eHarare bekesasitendee ukuthi ingangaletha sikere kodwa-ke bamele bekusitende kuyagrawundi bemnike ama-fact.
Kufanele sinanzele lapho ukuthi ngokuzwa sakwethu kukhanya ngathi ithenda leso kwabhala ngapha kwasanyelana phansi loko kuthiwa yi-contract yokuthi sokuzaqalisa ukusetshenzwa. So-ke kule ngozi yokuthi nxa sokutuka sokuresistena bangaqhubeki ikhampani leyana ngenza kathi esukuthi sesingena kwi-legal back isingasiwa i-council ngoba engxenye yekele ukuthatha imisebenzi kwezinye indawo isigayele bezasebenza lapha ku-council. I think at this juncture ule right yokuthi laye ahambe the-legal way ukuthi athi ukuthi hhayi lapha sibona ngathi sesiphanjanisiwe ingozi esingahlana lawo lapha yile lale ngoba i-contract besasayana phasi lalo umuntu. So kungaba njalo sibona ngathi ngxenye njalo njengoba uNdebele sithi i-council izimisele ukuthi ingashintshi i-stand ngakho sithi ukuthi baxotshwe ebukhansilini kodwa benele abantu abenze khonokho.
Kodwa phela abanye yibo abathi kube lokungathembeki okukhona phakathi kwakhansili yena lowo ngoba ulobudlelwane le company eyathola ithenda leyi. Njalo abanye ngabalomcabango olonkosikazi Sithembiso Nyoni ukuthi labo abasebenzela egodini okwamanje baza kuyanga.
Abantu bamele benanzelele ukuthi ithenda le ayinikwanga ikhansili ekhokhelwa ngo-gift bundle kwemati. Bayithola ithenda le isivele isikhona. Okwesi-2 bona kanyekusoka ingqondo ukuthi umuntu ole economy ye-$2 egodini othiwa uyathengisa egodini kumele eyekelwe ekhona phana kulo muntu ofuna ukuletha 50 million. Ziningi indawo zokuthengisela abantu bamele bezuze ukuthi khonapho kuzahamba khona amabhashi kulapho okuzahamba khona abantu abathengiselayo ngoba abantu abathengisa egodini balanda abantu abagadayo. So lapho abantu bale ngasuka begadele erentini abantu bamazenda azahamba erentini because I don't think ukuthi singacompare abantu abathengisa amaqanda abangaqhathi muntu lo muntu ofuna ukwenza imoli ezaqhatha abantu abaningi ilethe intuthuko yakoBulawayo ilethe imali eningi wona lawo amazenda abe-chance futhi ukuthi ebuye ezokuthengisa khonapho sekulabantu even more.
Baba Sibindi,
council kwananzela ibisisenzile imizamo yokuthi bona abantu akuthiwa abathengisela egodini okukhanya ungathi uSithembiso Nyoni uyabe sabile i-council ivele isibamuvi basa kwezinye indawo ukuthi bayisebenzabe kwezinye indawo khathi kusalungiswa lapha into ongakhangela khonapho esuka kuphela ukubuya khona njalo bekule mzamo yokuthi bona bobantu abanye abangayi befuna imisebenzi wabo uzakhathwa abantu laphana labo bantu bananzelele babuye bazosebenza khona phaa kimi nganginanzelela akusoze kube lo muntu ozalahlekile
ukasukuwere ufuna ukumisa le project njengezambezi water project lingayifananisa layo na
ngathi sana nezambezi water project but izambezi water project into yayihlupha kamkhulu kulamanje but lapha with a situation eba kule muntu ofuna okule company efuna ukufaka imali yayo engingakutsho ukuthi nje kuyabe kujengisa sobala ukuthi izani yena ngokwayo isetshenziselwa ngikasukuwere okade ku-intelligence ayisisi ngitshela kancane ukubona intuthuko kobulawayo izani ifuna ukuthi intuthuko yobulawayo kuthiwa ngabuya labo kuphela kukanti sile 36 years siyimelelele intuthuko kusehluleka from 1980 up to 2000 izani yayibusa kobulawayo nele control ye-100% phela amakhansila abo wonke phela ama-executive mayors behlule ukukwenza khona kuyenzakala kathesa so they should not behave as if yibo abalethi intuthuko kuphela bona behluleka ngesikhathi bela ma-councila abo wonke kobulawayo
elokugcina babasibindi
engakutsho ukuthi leyi project lezambezi water project kuthiyeni izambezi water project siyayinanzela ukubani ohulumende wayelesandla esikhulu kodwa lapha sinazile ukuthi yikho kuthiwa i-devotion of power ngoba i-local authority yimuvile ukuthi lokwenzakale and yenze imizamo yonke kwaba lo muntu ongalethi imali so kulo mehluko soke sithina uhulumende avumele i-devotion of power leyi khona constitution i-council njengoba isitholela abantu abangancedisa bancedise kube i-starting point sidibane kobulawayo so mina ngidumehluko ukhona so uhulumende wayekakama bukeli laba kusenzala kobulawayo ababoni kambe i-council ye-capacity yini ngoba yikho esayikhiphela khona
leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Ambrose Sibindi owe-Progressive Residents Association kobulawayo lo mnumzana Zenzele Ndebele olwela amalungelo oluntu bebelo Praxedis Jeremiah we-Studio 7. Umphathintambo obona ngezemvelo unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri uthi isivumelwano esikhuthaza ukulondolozwa komkhathi ese-Paris Climate Change Agreement esizasayinwa ngumongameli Mugabe ngolwesihlanu e-New York khonapha eMelika sizaphathisa eleZimbabwe kakhulu. Umchinguri Kashiri yena okhaphe uMugabe emhlanganweni we-United Nations edolobheni le-New York uthi uhulumende sevele elandela izinqumo zesivumelwano lesi sona esikhuthaza ukukhongozela amanzi lokusebenzisa amandla elanga isola. Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukuchasisa kuhle umthetho wezokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization sokuzaletha ingqubekela phambili. Umnangagwa ukhuthaze njalo amankampani ukuthi asebenzelane lo hulumende ekulwisaneni lokungethembeki i-corruption. Kubika uMark Peter Ntambe.
Vula umhlangano wabagcina ingcwebo oweZimbabwe Accountants Conference eHarare umnumzana Mnangagwa bakhuthaze ukuba baphathise ngoba ukungethembeki kuphazamisa inhlelo zikahulumende ezifana lezimasethi olule njongo yokuvuselela ezomnotho.
As a government, we continue to partner with professionals.
Njengohulumende siqhubekela phambili sisebenzelana nenhlanganiso zengcitshi ukuthi sithuthukise ezomnotho ngaphansi kwe-ZimAsset.
Umnangagwa uthi sikhuluma nje uhulumende ophakathi komsebenzi wokuzama ukuvuselela ubudlelwano obuhle lenhlanganiso ezinikeza usizo ezifana ne-World Bank, African Development Bank, le-International Monetary Fund ngenhloso yokuthi liphinde lithole izikwelete ezingaletha ingqubela phambili kwezomnotho. Uthi ukungazwisisani osokuke kwabakhona kudaba lomthetho wokunikeza ezomnotho kwabensundu bese kuphazamisa lokwethusa abafuna ukuvula amabhizimusi kuleli. Umongameli Mugabe sehle wachasisa ke umumo wezinto kulolu daba. Umnumzana Wesley Sibanda owake waba ngumgcinihlalo wenhlanganiso ye-Public Accountants and Auditors Board uthi lo mhlangano uqakathekile kakhulu ngoba ubuthanisa ingcitshi ukuba kuhluzwe izinto eziqakathekileyo kuzwekazi le-Afrika kundatshana ezitshiyeneyo.
But ama-accountants sifuna ukuthi nga wathi athole umuntu utholile imali a reporte ku government and government ithole amathanga of arresting a person who has been reported.
Uhulumende weZimbabwe uthi sesebenzelana lama-accountants asevumile ukuphathisa ama-industry ukuba enelise ukubuyisela izikweleti ayabe ezitholile zokuqhuba imisebenzi yabo kungela nkinga. Ilizwe leZimbabwe libhekana lenkinga yokubhidlika kwezomnotho amabhizimusi lama-industry evala kudala ukusilela kwemisebenzi njalo ebika eselahlekelwe ngamabhiliyoni emali kumigodi yasechiyatswa ngokungethembeki. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwendaba esiphathelane labesifazana lamhla sihlaziya ukuphathwa lo club okwenziwa omama abathengisa ezitaladeni. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Siqale ngakwelemelika. Odinga usekelo lokumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli umnumzana Donald Trump. Uqhubeke ngembiko yakhe yokusola odinga ukumela ibandla lama-Republicans kulolu khetho unkosikazi Hillary Clinton. Sigqibe eza kwamanyamazwe ngokuya kwele-Ethiopia. Amasocha alelo lizwe angene kwele South Sudan agombolozela inkamba yabohlobo lwemel abathumbe izakhamizi zakwele Ethiopia ngeviki edluleyo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembu
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje silenhlanganiso kahulumende weMelika iUSAID engenye yenhlanganiso eziphatheke kumizamo yokulwisana lendlala eZimbabwe. Si lesiphatha amandla salinhlanganiso umnumzana Thabisani Moyo. Siyakwamukela kuhlelo Moyo.
Ngiyabonga Nkomo.
Izolo sibone lisipha iWorld Food Program imali engange $20 million yokudingela uZulu olambayo ukudla. Likhathazeke kangakanani ngodaba lwendlala lolo?
Umumo wokutholakala kokudla baba awumanga kahle. Kuyaziwa ukuthi iminyaka emibili edluleyo izwe lethu kalitholanga izulu elaneleyo. Kwasekuchiya imuli eziningi zingenelisi ukuthi ziziphandele zikhangelane lokuthola lokutholiswa ukudla okwanileyo. Ngakho-ke uhulumende we-America esebenza lenhlanganiso ezifanana labe-World Food Program bakubone kufanele ukuthi batholele imuli yeZimbabwe imali engaba $20 million.
Abazathola uncedo lapha Moyo ngabe emaphandleni labe emadolobheni bonke kumbe ngabe emaphandleni kuphela?
Inhlelo zethu okwakathesi zikhangelane lemuli ezitholakala emaphandleni. Ngakho-ke nxa sikhuluma nge-$20 million kumbeni i-$55 million sukusezela ngoJuni okanyakeni, sikhangele ukuphathisa izimuli ezihlala ezigabeni ezithize ezemaphandleni.
Ngaphandle kokukhusela abalambayo, zikhona yini ezinye inhlelo mhlawumbe ezentuthuko elilazo emaphandleni?
I-USAID inenhlelo eziningi baba Nkomo esiziphathele imuli yeZimbabwe. singakhangela esigabeni seMandebeleni sisebenza lenhlanganiso okuthiwa yi-Cultivating New Frontiers for Agriculture kumbe i-CNF ngamafitshane. Lapho-ke esisebenza lemuli ezitholakala ezigabeni ezifana leCholocho, eMangwe, eBulilima kanye leGwanda sibanika imfundiso ekhangelane lendlela ezikhona kulezi nsuku ezokulima. Sikhangele njalo imisebenzi yokufuya lokugcinwa kuhle kwezifuyo ezifana lenkomo, imbuzi kanye lenkukhu. Sisebenzela njalo ezibhedlela lamaklinika akhona kulezo zigabo, lapho esisebenza labomama abazithweleyo labantwana abamunyayo. Sikhangelele ukunqoba imikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla okwaneleyo.
Lenzani kahle kahle kudaba lokuqeda i-malnutrition ebantwaneni?
Inhlelo zethu zitholela omama abazithweleyo imfundiso ekhangelane lokuziphatha kahle bezithwele kanye lokuthi bangadla kudla bani, njalo futhi bethola lokudla okwakha umzimba. Kuthi-ke abantwana ngaleso sikhathi okwaziwa khona ukuthi baba lamathuba amaningi okwakha umzimba yabo, bayaphiwa njalo futhi ukudla. Sikhangelele ukuthi omama abathola ukudla ngaleso sikhathi bemunyisa bayazuza njalo imfundiso ezakwenza ukuthi benelise ukuzilimela ukudla okulungele abantwababo lemuli yabo yonke. So lezi yizo-ke inhlelo esizenza ezikhangelane lokunquba imikhuhlane engabangelwa ikushela kuhle kokudla kwabantwana.
Yiziphi izibhedlela elisebenza lazo njalo ungathi bangako mama labantwana elibancedisayo?
Ziningi izibhedlela, sikhona endaweni zeCholocho, sikhona eBulilima, sikhona ngapha eManicaland kundawo zeBuhera kanye leChimanimani, konke esiphinge sikhona. Inhlelo zethu lezi zingafinyelela omama abangedlula phose i-100,000 ngikhangele sebenza labo eManicaland, eMashingo kanye leMandebeleni.
Uhulumende weZimbabwe uthi ulohlelo lokufida abantwana besikolo lingaba liyingxenye yalo lohlelo na?
Hayi, thina lolu hlelo asikangenekilo. Siyezwa, siyafunda emaphepheni ukuthi uhulumende uzatholela abantwana ukudla ezikolweni, kodwa-ke ngithi-ke asikalingeni kulolu hlelo. Into esisazama ukuyihluzisisa kakuhle ukuthi sibone ukuthi ingasetshenzwa ngandlela bani.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo moyo. Siyabonga.
Ngibongile baba Nkomo. Likade imbuli yeZimbabwe.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-USAID omnumzana Thabisani Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Ibandla le-MDCT selikhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumiswa umsebenzi kukameya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni ngomphathintambo obona ngentuthuko yezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Kubika uMavis Gama.
Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere encwadini yakhe yokumisa uManyenyeni umsebenzi uthena uthethe leli nyathelo ngoba uManyenyeni engalaleli abalesikhundla esiphezulu kwesakhe engumathanda engazange alandele zonke iziqondiso ezethulwa ngenye ingcweti eke yasebenza emabhanga umnumzana James Mushori ukuba athathe isikhundla sokuba ngumabhalane wedolobho leli uTown Clerk. Kodwa abalolwazi phezu kwendlela kumelela umsebenzi uqhutshwe ngayo bayakulandula lokhu bethi kukhanya kungamaqhinga nje kakaSikwere njengenkokheli yeZANU-PF ukugenqula lokho okwabekwa nguZulu ngoba isisekelo sombuso sisawakhipha lawo mandla umphathintambo belawo eminyakeni yangemuva. Omunye wabalolwazi lolu yingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uyabona ukuthi nxa lapha siqeda isikhathi sibhalisekelo sombuso sasithe khona imithetho izafanele lungisiswe kodwa isekelo somluko isombuso sokuthi siphezulu so ukasukwele gakhangela isekelo sombuso esithi khona amandla abantu yiwaqhakathekileyo so yena akala mvume emthethweni ukhangela Urban Councils Act Urban Councils Act sisayifaka esiphaleni sayivalela esiphaleni ngoba sokulesekelo sombuso esitsha so yena nxa elinqondo ezokulandela isekelo sombuso kakhangela isekelo sombuso esinika abantu abakhethayo amameya namakansela amandla yibo abamkhiphayo lapha siyeqa umthetho la
uNgwenya usekela inyathelo elithethwe ngabebandla le-MDCT elokusa lolu daba edale le-High Court.
Lelo liqiniso ngoba thina isekelo sombuso sithi sona amandla abantu akhethayo, abakhetha umuntu yiwo abamkhiphayo. So yena nxa esithi usebenzisa Urban Councils Act uyabe kuliphutha ngoba i-constitution iqakathekile kwedlula umthetho. So uhulumende yena ofanele abe nguye olungisisa umthetho wakhona. Kodwa isisekelo sesiphezulu kudala so ngaye abantu bezanupf bale ngqondo esithi i-constitutionalism yesikhiwa ngaye bayikhangelisa isisekelo sombuso so gabahambe edaleni ku-constitutional court bayi-reversa i-decision i-decision kasukwele gakhethwanga ngabantu ukusakasukwele wakhethwa ngabantu bezanupf abantu MDC bawakhetha umeya so abantu be-MDC bafanele bamkhiphe esihlalweni sakhona ikukubona kwami lokudala
uNgwenya uthi kamangaliswa ikwenza ukakasukuwere njengoba kungumkhuba wabezanu PF ukuhlukuluza inkokheli kamasipala eyakhethwa nguZulu iningi lakhe kungowebandla eliphikisayo ele MDCT ngowayephethe isikhundla sinye sokuba ngumphathintambo wezabelo uDr Ignatius Chombo wenza okufanayo ehlukuluza amakhansela zebandla le-MDC ngaleso sikhathi kanye labomeya bamadolobho elizweni kwaphetha ngokuxotshwa kuka-injiniya Elias Mzuri umsebenzi wokuba ngumeya weHarare ukasukuwere utshele umsakazi we-ZBC ukuthi uselubhekise obulawayo lapho athi afuna ukuyalungisisa okungamanga kuhle ebeka umanisipala walelo dolobho umlando wokungalaleli lapho ebatshela ukuba batholise amashumi amabili enkulungwane ezitanda ubontanga kulelo dolobho kunkulumo yakhe ephume kulumsakazo ukasukuwere uthi umeya wakobulawayo umnumzana Martin Moyo kazinikelanga ukulungisisa udubo lokusilela kwendawo zokwakha izindlu uZulu abhekane lazo. Ngimele Studio 7 ngise Washington DC nguPraxedes Jeremiah ngibala udaba esilwethulelwe nguMavis Gama.
Beautiful Ones ingoma ka Prince umhlabeleli wakhona pa eMelika obhubhela mhlanje sele minyaka yokuzalwa ngamachuma amahlanu la sikhombisa 57 a legend gone too soon lala ngokuthula Prince ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Zokuqhamuke umkhankaso wokubamba uhulumende ngamandla ukuthi avumele ukwakhiwa kwemolo egodini kobulawayo. Njalo umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukuchasisa kuhle umthetho we-indigenization okwenziwe ngumgabe kuzaletha inqubela phambili. Kwanelokho lamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilahle.